sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 Mbimbitho 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le National People's Party lenza umhlangano wokukhetha inkokheli.
Sicela laba abantu abasuke kuzani laba bebona ukuthi bangene epartini entsha abangayisebenzelanga kodwa bayisiqanisa imile berizayina khona ngali ikakhulu labade beseparliament abazama ukusihlonipha.
Kuhlelo labesifazane lamhlanje sixoxa lo ntombazana ophila ngokuthengisa umzimba. Kwezemidlalo bamncoma uPhilip Chiyangwa abasekeli benguqu sisezwa ukuthi bamncomelane.
And amatima West Africa vele thina ngapha Southern Africa bengasinaki kakhulu bengasithathi serious so uChiyangwa lapha ngibona ngathi wenza into enhle kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZimbabwe People First elalikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru lithi liphakathi kohlelo lokudinga umkhokheli kulandela ukwehlukana lonkosikazi Mujuru owayelikhokhela. Isiphathamandla sebandla leli umnumzana Rugare Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi sebelamagama abantu abafuna ukukhokhela leli bandla.
Hayi kuhle kakhulu sinala impi yethu sizama ukulungisa umhlangano ama-structures ethu njengoba sathiyana lomjuru wayenzakala ukuthi ama-structure ethu amanye amangakuhle so sifuna ukulungisa khonokho. Kuye sifuna ukulungisa umkhokheli ukuthi ngubani esizamthola ongasinceda ukuthi sihambe siyoyenza ama-election unyaka ka-2018 sile hlupheko yokuthi khona manqale nga umkhokheli angasuka liyahlupheka ukuthi idinga umuntu into esingayifuniyo ukuyenza esakuyenzayo in 2015 yokuthi sambo ngutata umuntu sathi ngena nansi isikhundla yena waseyenza into ayifunayo. Thina sifuna ukuthi abantu ngokwabo balungise bakhethe umuntu azabathi uyu umkhokheli wethu so siyalungisa kodwa hayi sibona njengani izinto zihamba kuhle kakhulu.
Okokuthi selilabantu yini elikhangelela ukuthi bengaba ngabakhokhela?
Ye silabo silamavisa athe sabona amasizi abanye lokho bekuya abantu sizahlala phansi sizama ukuthi esiwabona ukuthi bangakwanisa ibaphi abafithi into asingeni iprofile yethu ibaphi.
Kuliqiniso na ukubana omunye ongaba ngumkhokheli elimkhangelele ngumnumzana Nkosana Moyo?
Athena akasikhethi ukuthi ngubani. Siyaphonga ukufuna umuntu ofunayo, umuntu ohlakaniphileyo, umuntu esifunayo. Unkosana manxa esithi profile yethu kuhle kakhulu. What is wrong with that? Umntwana weZimbabwe, umuntu ofundileyo, umuntu obesebenza uma organizations amaningi so there is really no problem. Esikufuna ukuphela ukuthi angene phakathi sibone ukuthi singakhuluma la yena.
Selike lakhulumisana la yona?
Hayi, akukakhulumisana la yona. Sizokhuluma la yona. Kodwa sikakhuluma ngayo.
Abanye ke liselikhulumisane labo ngobani?
Ah, sizonge ukuthela amabizo phela, ha. Manje i-confidentiality yabo yangaphela nje. Chris
alo ke ngumnumzana Rugare Gumbo isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje ibandla leNational People's Party elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru liphakathi kokukhetha inkokheli phambilini komhlangano weCongress ozakwenziwa ngeviki ezayo. kusikhundla somkhokheli akula onqintisa umjuru kodwa abafuna isikhundla sokumsekela bane laba ngabathi umnomzana Siphepha Nkomo umnomzana Cuthbert Ncube umnomzana Elliot Kaswi kunye lomnomzana Mvundura kuthi kwesikamgcini sihlalo kulabantu abathi umnomzana Dzikamayi Mavaire lonkosazana Esnath Bulayani ndawonye lomnomzana abekezela madumafuzwayo sixoxe lesiphathamandla sebandla le NPP umnomzana Max Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
ye hayi lokho ke sokuseduze ikakhulu 25 lilanga elikhulu kakhulu elikhangelela ukuthi lifake inkokheli ezizafakwa kukhethwe izabelo ngezabelo wonke ama provinces bekhephe abantu babo labana bangu 11 ukuze bebumba i-national executive asisoze sivumelane lakho futhi khona lokhani ukuthi khona sibe no deputy o deputize uba umama umjuru e deputize futhi omunye deputy kumele khathesa into kazitshintshe lezi ngoba kungabe kuhle ukuthi khona sibe lo one vice president ngabe sibe yi two kungono ukuthi khona u first vice president ebe ngangapha esabeleni samandebele singahlali lokho esisiba ngo deputy kathesa ungakhangela kusukela khona laphana ku president umama umjuru kuze kuyafika i committee member bonke abantu bakithi chapona ngama deputy sona labani icala lelo lingabhadalwayo ukuthi khona ngapha yikho kubonakala khona kulama deputy kokuphela
kuyini okubangela ukuthi liphuze ukukhetha njengoba siyabona ukhetho soluseduza
okubangela ukuthi khona kuhlale lokho kutshintsha ama goal post kwakuthiwe mhla ka 19 angikwazi ukuthi khona kuhamba njani ngoba kathesi sokuze kwadilizwa konke ukuthi khona hayi ababekhethiwe labana sokumele bekhethwa mhla ka 25 kodwa kwamanye ama province khona ngale kibo sebeqedile sebesazi ukuthi ozasale siba ngu-PC ngubani sebesazi ukuthi lo ozaqalisela lapha ngubani oya ku-national ngubani sebeqedile khona lo sekusele khona ngapha kuphela kwelamandebeleni into ze-reading lezi sicela laba abantu abasuke kuzani laba bebona ukuthi bangena ephathini entsha abangayisebenzelanga kodwa bayificanisimile berisayina khona ngale ikakhulu labade besephaliyameni ngabazama ukusihlonipha bengabuyi bezosidivayida ukuthi sixabane labanye abantu la asifuni ukudivayidwa besihloniphe sisebenzeni kuhle injongo ekhona yokukhupha izanu embusweni wonalowo
alo ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sebandla le-National People's Party i-NPP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bavobembula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo Lamhlanje ngisesilobela kuward 29 njalo ngixoxa lo councilor walesisigaba umnumzana Willard Moyo Ngiyakwamukela kuhlelo moyo.
Yebo Nkomo, nami ngiyakwamukela, ngiyabonga. Sanibonani balaleli lonke.
Kwenzakalani esigabeni sakho?
Esigabeni sakithi eDonsa, isigaba esilohlupho lwendlala, isigaba esiphatheke kubi endabeni ze-development, isigaba nje esingaphansi kwe-ward 18 kogobo inyaka yonke edluleyo. Kuthe-ke ngo-2008 isigaba lesi-ke sasesiyilwisaka ngamandla-ke ukuthi sibe isigaba esizimela sodwa sibe yi-ward ethiwa ngu-ward 29-ke sasithola. So-ke i-development eningi kayikho kule ndawo esigabeni sakithi. Asila irrigation yayikogobo, asila mgwaqo emihle, izikolo zilutshwana, iklinika ngeyodwa. So-ke yizo nje inkathazo nenhlupheko ezingane sinazo esigabeni sakithi. Le ndlala yizo-ke inkathazo ezikhona esigabeni sami lapha lapho.
Ukhuluma ngendlala councilor, izulu linile kakhulu okwamagama lonyaka. Belingakaqalisini ukudla ihlobo?
Ya ihlobo sebeqalisile ababili abathathu kuhamba kusiya ngendawo ungalibali Nkomo ukuthi umhlabathi wakithi ngapha edonsa uyizidaba ezimbili kule ndawo yasedonsa 1 ngaphezulu ngale zindawo lezane zingamatibi ezitotayo soke esigabeni sona siyani singale kulohlupho olumangalisayo ukuthi abantu abaswele ifertilizer yokuthi bathophe hayi abasoze badobhe lutho kutotile kakhulu emasimini bese kuthi ngapha kulesi sigaba esingaphansi sikudonza 2 kuyajijana la kulehlabathi kulesidaka abasezidakeni okuqine khona hayi kungcono yebakapho kutota khona emahlabathini hayi inkomo idlala ikhona sibili izulu limile kakhulu amanzi maningi kodwa ukudla emasimini kuhamba kujijana abantu bazalamba abanye esigabeni sami la
izifuyo zona zisesimene esihle kodwa
izifuyo zinhle kakhulu nkomo kodwa-ke ezihlathini zabantu bakithi kusele nyembezi sonakalelwe kusika bonokukudlulileyo sonakalelwe izifuyo eziningi zichubile inkomo eziningi eminye imizifelwa zinkomo ezingu-13 eminye inkomo ezingu-6 enye inkomo ezingu-9 imizi eminingi kakhulu kusukela edonsa one uzephika ephondweni edomlanda khonale hhayi kubi zonakala izifuyo kodwa zona ezi ezasilayo ezingachubanga hhayi kanye ngani zinhle zinonile sibili ziyathembisa ukuthi hayi sizaba lekusasenhle ngezifuyo zethu
lila ncedo yini lilutholayo khona ngapho olokudla olungavela kuhulumende kumbe kunhlanganiso ezimizodo
ya khonapho uncedo lukhona nkomo oluvela kudepartment ye-social welfare olukhona esigabeni sakithi isigaba sakithi donsa sile mizi efika 1000 kusiya ku-1200 kodwa-ke uncedo esiluthola ku-social welfare lugoqela imizi kuphela engu-236 futho ukuthi kule mizi efika o-900 to 1000 eseleyo ingatholanga lokho kudla ngoba kuphiabe sikhangela kuthiwaka sikhangela abantu aba-vulnerable izalukazi la maxhegu labagogekileyo lezintandane esokufitha abantu abaningi basele ngaphandle kwalolu hlelo so luncede abantu abalutshwane abantu abaningi basala bengaphandle kanti basizekanga lutho ngalo lolu hlelo lukhona sibili lakathesi nje ngikhuluma nje uthange umumbu ngibuye lawo ukuthi abantu ngibanikeze ukudla lokho kodwa kulutshwane kakushuthisi
isikhathi sesidliwe ngumangoye moyo kuphoselwe kugcina
kubantu bakithi abedosa bonke abalaleleyo ngikhuluma kasiqine nini ukutheni sibambane ukudla ukulutshwana okubuyayo kumbe irayisi kumbe ifertilizer kumbe ngumumbu kasincedisana neni njengezakhamizi ezilothando ngiyajabula ngoba edonsa yisigaba esinabantu abakholwayo abangena isisabada ikakhulu abaningi labangena iziyoni asizwana neni sithandane singancutshani ukudla kungabuya laba ababuya betshaya izilogane ngokudla singavumi asiqathelana neni isindebele sithi abantwana bendoda nye bayaqathelana ingqondo lentethe badle basuthe sibambane donsa omuhle lobela omuhle lani lonke bantwana bezimbabwe singehlukaniswa yikudla kodwa kakusibambane sengiyabonga ba
hayi uyibeka kuhle kansila bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
yabonga
nathi lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lo councilor ka ward 29 esilobela umnumzana Willard Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngumntungameli Nkomo
ngugama
namle
Hayi siyabonga ntungamili ube lobusuku obuhle. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena. Ya okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi siyabonga kakhulu. Singelela abalaleli be-CJ7.
Hayi sibongile. Mnumzane ungasitshela ukuthi kuyini okumunyethwe liphepha leli libhalileyo i-white paper le?
I-white paper le imumethe into eziningi iphethi lamaphetha ngu-88 kodwa ku-affecta thina directly izalwane zaseZimbabwe ludaba lolo lukhulunywa ngokuthi kulabantu abaningi abalapha e-South Africa abavela emazweni esadak laba bantu abasingathi ngama-low-skilled abasebenza emayadini kumbe emakhitshini abasebenza ema-contracting labasebenza ema-restaurant abahlupheka ngezincwadi zokuthi basebenze belapho i-white paper le ikhulu ukukhuluma-ke ngento okuthiwa i-SADC work visa, futhi uma ingaphumelela izaba khona ukuncedisa labo bantu ukuthi bathole amaphepha alungile ukuthi basebenze. Ibe sinanzelela futhi okwesibili ukuthi abantu abaningi kwele SADC bayathengisa impahla babehamba kwamanye amazwe behoda, ikakhulu ezweni lakithi siyabuya sizoda lapha e-South Africa. Abantu bephiwe amalanga amalutshwane eboda. I-draft white paper le ikhuluma ngokuthi kumele kube le cross-border visa ezophiwa labo abathengisayo kumbe abawoda impahla besiyathengisa, ukwenzela ukuthi bengahlupheki ukuphiwa amalanga. Okwesithathu okusithintayo thina, i-white paper le ithi yona abantu abalama-business e-South Africa, ama-small business person, my business yakhe i-registered ebhadala i-tax, uyathola i-permit yokuthi aqhubeke erana i-business yakhe. Kwehlukile kulalokho okukhona khathesi ukuthi nxa ufuna ukuthola i-corporate business visa kufuneka ukuthi ube ngumuntu olemali eziningi. Manje kuyananzelwa ukuthi abantu babe lemali ezilutshwane kodwa lawo ma-business asevele khona. Okunye-ke sikubona ngani kawusoze uhambe kuhle yikunanzelela ukuthi abantu abaningi abekhaya asoma-refugees, ngabantu abafuna umsebenzi. Yikho-ke nxa umuntu ebuya e-South Africa suka ikakhulu seZimbabwe ma ingena eBedbridge, i-white paper ithi umuntu lo kumele agcinwe enkambeni lapho aza-aplayela khona i-asylum document yakhe. Kuhle kuthathwe isinqumo ukuthi into athi uyibalekele uqinisile, ma eqinisile abesephiwa-ke i-refugee status abesedlulela lapho afuna ukuya khona khonapha phakathi e-South Africa.
Manje kukhangelelwe ukuthi i-SADC visa le ingaqalisa ukusebenza nini?
Angithi okwakhathesi kusase zinkulumo ngoba ngomthetho okwenzakalayo uminista kufuneka ahambise ku-cabinet, kuhambe eparlamenti yedibhethwe eparlamenti i-draft white paper leyo, engadibhethwe eparlamente ibe seyadoptwa upresident abeseyisayini ukuthi be ngumthetho. So kuyo inyo international migration policy e-South Africa. Yikho lapho zaqala khona ukusebenza khona. So zaqala ukuthi kukhulunywe ukuthi i-SADC work visa leyo ngubani okhwalifayayo, iyabe ingeminyaka emingaki, okurenyuwa irenyuwa maku-10. So-ke sicabanga ukuthi mhlawumbe konke lokho luhlelo lungathatha kuze kuyefika ku-2018.
Sike sezwa kukhulunywa ngodaba lokubana abafuna ukuthi bajoyine ama-union bona bengabokuza bayenelisa ukwenza lokho. Ungasichasela nje ngamafitshane ukuthi kuhamba njani?
Esikunanzelelayo ukuthi abasebenzi ababuya ngaphandle bayahlutshwa ngabaqhathi bebahosta imali ezincane, yikho kusuka kwenza futhi besophiba lodlame lokho othiwa i-xenophobia. Uthole ukuthi isikhathi abantu behlale bengakholanga, siyakhumbula ngesikhathi sobandlululo se-apartheid kwakuthi inyanga ingaphela abantu abasebenza emapulazini kube sokubiza imoto yamapholisi ukuthi badiphotwe. Kodwa-ke umuntu nxa esebenza elapha e-South Africa kulelungelo lokuthi engaba lilunga le-union ngoba kuyi-union ezamvikela kubaqhathi nakwezinye izinto ezingabe zihlupha umsebenzi. Kanti futhi okuqakathekileyo sokunanzelelayo ukuthi i-union enkulu i-federation ekhosathu bayibo futhi laba abangama-advisors ku-Department of Home Affairs. So-ke bayazwisisa, abekhosathu bayakuzwisisa indaba lokhu abakwiza bethi ngama-vulnerable workers, bekhulume kakhulu ngabasebenzi ababuya kwamanye amazwe.
Manje ukuthi uzube lilunga le-union ungasitshela ukuthi kuyini okufunakala?
Ukuze ube lilunga le-union okufunakalayo yikuthi ama-union wonke sikhuluma le-COSATU ukuthi bale nto sebesenza lokho kuthiwa yi-migrant desk, ukuthi umuntu ngephemithi yakhe emsebenzini wakhe loba engelalutho engabe lamadokhumenti uyangenela abe-union. Silayo-ke inhlanganiso othiwa i-Migrant Workers Association of South Africa, i-MWASA, ekhokhelwa ngubuthe lezwenyathi. Lami ngiyabancedisa ngikhona khonapho esebenza ukuthi iqoqe abantu abavela ngaphandle kwamanye amazwe bese bengena kuma-union asebenzisana le-COSATU.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavuma. Ungavalelisa abalaleli.
Hhayi, ngibonge kakhulu ukuthi lami lizwe ilizwi lami, ngiyalithanda kakhulu. Siyabonga.
Hhayi, lathi sibonge. Lo bekungumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa. Ebesixoxela kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa ngonkosazana noNqaba Jamela othi umsebenzi wakhe ngokuthengisa ucansi. Siyakwamukela kuhlelo maJamela.
Okay,
ungasichasisela ngamafeatures ukuthi umsebenzi wakho wokuthengisa ucansi uqhubeka kanjani?
Umsebenzi ungani sulo sisitalo ngenxa yemnotho wesizwe. Sile sesile challenge ukuthi sokunama abantwana abancane from 13 izizathu zokuthi bebuye hayi asikwazi kodwa hey icompetition si tight. Le mali la isifilakala kodwa hayi akufanani nje siyathola khonoko.
Labo abantwana abancane ke kukondoda zibonele yini kumbe liyazama ukuba ukuthi libatshele ukuthi hayi lingayenzi lo umsebenzi lisesebancane?
Siyazama lathi kubabonisa ukuthi bezane izindlela ezingabaphilisa since basasebancane kodwa labo ngokoma kwelizwe kwesimo selizwe labo kwalabe balala kwabakubafuqayo ukuthi labo bezojoyina umsebenzi bona intengo zabo ziphansi so ama clients abagijimela sokusiba nzima kithi thina abadala.
Akula kulwisana yini? Alilwisani labantwana laba abancane?
Hayi, asiyandisanga ukulwa labo. Asilisani labo bancane vele kuyabe kuyayangisa ukutholakala sisilo labantwana.
Sesikhangela wona umsebenzi lowo, abantu balikhangela njani? Kuthiwa ngumsebenzi oyangisayo, kukumbelani lizibona lingabantu nje njengabanye?
Emphakathini bengabakwazi kuba nzima kancane kodwa nxa uzenzela nje umsebenzi wakho utshayela phansi akulonga kuhlukumeza. Enye iproblem ebakhona ukuthi bona ama-clients ngokwabo ngoba abanye abahloniphi babeyabe kuphathe ngathi awusomuntu. Sayihlanganisa ezincedisayo ukuthi silwele amalungelo ethu njengabantu, njengabomama, njengabomama abathengisa icansi singabantu lathi emphakathini. Sokusiya ngokuziphatha kwakho wena muntu as an individual.
Nxa usithi laphana abanye abaliphathi kuhle abazothenga ucansi lapho babe besenzani?
Uyabona umuntu sefuna ukwenza izinto elingazikhulumelananga or sengofuna ukudlamula sesenza into ezifana omunye engasafunda ukunika imali labe lilikhulumelene. Omunye sefuna ukukupersonalize sefuna ukuthatha ukwenza owakhe ngoba uyabe kuthile ngesikhathi sona leso. Kuye kasazwisisa ukuthi kumele akuthenge ehambe ngoba awusebenzi yena yedwa. Omunye abe ngasafuna ukuhlawula sesithi hhayi kuyafanana. Wanikwa uNkulunkulu lami ngiyinto le izinto engizihlangana lazo kubantu esisebenza lapho.
Manje lo osefuna ukwenza umuntu ingani ngowakhe ungathi hayi hambise endlini phela ngibe ngomkakho uthini?
Baningi ungakulandezela ungacedile izwe ogcina ungasasebenzeli imuli yakho. Nxa suzinikela usebenza susebenza ngakuphika ngabantu ababuya befuna ukuthatha angeke ubaqede.
Yebo
bodwa bagcwele bakhona. Omunye afuna ukugqila nje uthe kuthathe kufake endlini ebengasakuniki leyo mali oduzayithola. Yabe kuyindlela zokucila abantu kanjela sizingathi abangabana abaqilayo kithi singabaqilayo.
Nxa usithi ugcina ungasasebenzela imuli yakho kutho ukuthi umsebenzi lo kulembadalo ngempela ukuthi umuntu engenelise ukugcina imuli yakhe?
Umsebenzi lowo ngoku osigcinile okweminyaka siyabhadala ama-school fees, ama-renti lathi siphila i-normal life njengowonke umuntu elizweni. Silehlelo zethu zokuziphatha kuhle lathi emsebenzini njengoba usibale nokuba exposed ezintweni eziningi. Siyaphila sibili.
Uthe kwesinye isikhathi abantu abazothenga ucansi abaliphathi kuhle, manje lizivikela ngani?
Silama-peer educators ethu, lama-paralegals. Sela silama-numbers nawo. Uyafona ukhuluma ukuthi umuntu onje senze so sesiyaripota epolice. Ngokudla mvele kuyabe kulicala sehle siyaripota.
Ibizo liyabe limazi yini?
Singabe singakwazi kwesinye isikhathi abukwazi kodwa ungabakwazi i-location kuba lula lama-phone number lungabakwazi lokuthi uyamtholanga kuba lula kithi lokuncedisana nama-paralegals labo kuba lula kibo bahle begijime bekuncedisa khonapho khonapho. njengabo mama bathengisa ucansi yahlangana lesikhathi zokuhlangana sitshelana ama-challenges sitshelana lokuthi singawanqoba njani lawo ama-challenges onalawo
njengoba eZimbabwe kungavunyelwa ukwenza lumsebenzi lihlangana njani
akuvunyelwa kodwa uyabotha nxa kulokufakazi nxa oba nje chaka akula ufakazi wokuthi umuntu bethengisa ucansi so angiko ube ecourt uyethonisiswa khonoku ngoba yabo kungelabo ufakazi siyahlangana silama organizations ethu ama-human rights organizations asincedisayo asinika ama-venue nama-resources
ikusasa yakho uyibona injani uzaqhubeka usenza lokhu kumbe kukhona ozakwenza usuhlala phansi usumdala
lo msebenzi enginenelisa ukuyenza le mali enale engabe ngiyithola ngiyayibhenka sesafunda loku londoloza izimali zethu
sibongile kakhulu ukuxoxa lawe majamela ungachiyela liphi ilizwi abanye omama
ngathi thina njengoba bathengisa ucansi ngomama lathi njengabanye omama emhlabeni lathi siyathakazelela ukuphathwa kahle emphakathini lathi siziphatha kuhle ngiyabonga
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Nonqaba Jamela othi umsebenzi wakhe ngokuthengisa ucansi asidibaneni njalo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ube lobusuku obuhle. Kwezemidlalo abasekeli benguqu bathakazelela ukususwa esihlalweni komkhokheli wenhlanganiso yenguqu yezwekazi le-Africa, i-Confederation of African Football, u-Issa Hayatu. Sixoxe lomlandeli wenguqu Abel Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuthuthukisa umdlalo oyethu angazi, anginasiqiniseko nakoko. But into enijabulisayo ukuthi u-Issa Hayatu besahlale kakhulu and ama-team awe-West Africa vele thina ngapha e-Southern Africa bengasinaki kakhulu bengasithathi serious so uthiyango lapha ngibona ngathi wenza into enhle kakhulu
abantu bebemsola engena besithi ngumuntu ongasoze aphathise kwezenguqu kodwa kungakutshengisani lokho okwenzakeleyo
ya nami bengimsola kakhulu kodwa nje okwenzakeleyo sifuna i-change nje vele thina bese sifuna i-change ngapha e-Southern Africa kakhulu ngoba abasithathi serious bo even ungabona even ama-players amaningi adlala e-Europe asuka khona le Northern Africa e-West le North Africa so ngapha thina e-Southern Africa basinake kakhulu so it's another opportunity ukuthi nathi ngapha e-Southern Africa sibe recognized and ngenye i-chance futhi yokuthi iZimbabwe ingahost ama-tournaments amancane la njengabo-chan so njengoba iMalawi isdrowile so it's I think maybe
lo ke ngu-Abel Khumalo umlandeli womdlalo wenguqu bexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Esigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebesilazo. Ibandla le-National People's Party lenza umhlangano wokukhetha inkokheli silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.